Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 27/4/2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sibona ukuthi abantu bethu balokhe behlukuluzwa kakhulu. Khathe singasikhangela indaba kababusikhala leyo ukuthi icala lakhe alifuni ukwesula loba nje kumgceke ukuthi ubaba loka lacala. Ende sikhangela njalo kulabantu bethu abalokhe behlukuluzwa.
Owake waba ngumeli wezengeza West edalele parlamende, umnumzana Job Scala owebandla eliphikisayo ele-TCCC uzaqhubekela phambili lokhu evalelwe ngemva kokwalelwa isicelo sokulahla kwecala lakhe.
Ikholera ibangelwa ngokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo. Lapha edrobheni leHarare siyabona sobala ukuthi amanzi ahlanzekileyo ayaswelakala.
Uhulumende ukhuthazwa ukutholisa abantu amanzi ahlanzekileyo ngemva kombiko othi izolo kulabantu abangamachuma isikhombisa lanye abahlolwe batholakala belekholera yabulala oyedwa. Ibutho le-Israel selinamalanga amabili lingene eGaza kulandela ukubhomba kwalo likhatshana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Owake waba ngumeli wezengeza West edalele parlamende umnumzana Job Scala owebandla eliphikisayo ele-TCCC uzaqhubekela phambili elokhu evalelwe ngemva kokuba umthethwandaba kamantshi oyeHarare umalele imvume yokuthi leli cala lilahlwe. Kubikwa umlondolozi Ndlovu eseHarare.
USkala uselamalanga angamakhulu amahlanu 500 esejele. Ngaleso sikhathi uphanike izicelo ezimbalwa ezedlula ithumi zokuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail ukuze athoniswe evela emzini wakhe, kodwa walelwa zonke lezo zicelo. Edabeni obelithoniswa namhlanje, amagqwetha akhe abefuna ukuba umthethwandaba ululahle njengoba kungela bufakazi obucacayo. Esipha isinqumo sakhe kudaba lolu, umantshi uTafadzwa Mithi uthe bukhona ubufakazi bokuba uSikhala wathozozela uDlakela ekubulaweni kukamuyi uNkosazana Mo Blessing Ali okwenza kwatshaywa abasekeli bezanu-PF. Ekhuluma ngokwenzakala edale namhlanje, igqwetha likaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uthe kusobala ukuba uSikhala Garachada.
Being that the evidence that was led by the state to the stage of closure of his case did not in any way establish a prima facie case. What is a prima facie case? A prima facie case is a case whereupon the court considering it is evidence that it is capable of convicting. But the magistrate disagreed with the defense and dismissed the application, and the matter was rolled over to the 20th of November for the continuation of the defense case.
Esikuchoyo ukuba ubufakazi obabekwa ngabachuchisi kuyacaca ukuba abukho egcekeni. Umantshi okwalile lokhu wala udaba lolu walusamhla ka 24 lwezi lapho azathoniswa khona.
Unkomo uqhubeke esithi kuyadanisa ukuba omunye olecala elifana leliyasikhala usithole uthonisiswa esuka emzini wakhe, kodwa uSikhala uselesikhathi enikiswa imvumo yokubhadala isibambiso sebail. Omunye wabakade besemthethwandaba ukuzolalela unkosikazi Ellen Shiriyelenga olilunga le-CCC emele abesifazane ephalamende uveze ubuhlungu abakuzwayo njengebandla.
Sibona ukuthi abantu bethu lokho besukuluzwa kakhulu kathi singasekhanyela indaba kababusikhala leyo ukuthi icala lakhe alifuni ukwesula loba nje kugumgceke ukuthi ubaba loka lacala endisukhanyela njalo kulabantu bethu abalokho besukuluzwa ngamalanga aphele adlulileyo lapha sibone omunye wayengummeli wethu eParliament ubaba Honorable Jidakwa uchawe kakhulu ngabantu bezanu PF njalo ngama security state agents kubi so njengebandla sikukhanyela but esikuthoyo ukuthi hayi ongaphelwe kuyahlula
usikhala uzaphindela emthethwandaba mhlaka 20 lwezi ukuze luqhubekele phambili udaba lwakhe incithi zombusazwe zesithi lokhu kuze kwasobala ukungahlonishwa kwamalungelo oluntu kuleli uhulumende uya kulandula lokhu esithi usikhala kumele amelane namacala akhe nxa emsula akhululwe imthethwandaba ngimele i-227 ngiseHarare nomlondolo Zindlovu.
Ibandla lezano PF lisolwa kakhulu ngabanengi ngokwalela ezinye intatheli izindaba zenhlanganiso zezindaba ezizimeleyo okugoqela eze Voice of America ukuthi zithaphe izindaba eziphathelane lomhlangano wayo omkhulu eliwenza minyaka yonke. Lumhlangano oqale namhlanje uphela kusasa wenzelwa eGweru. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Intatheli zindaba ezalisiweyo zikhala ngokuthi bezilobele incwadi abezanu PF yokuthi zivunyelwe ukuyathapha izindaba kulomhlangano kusese lesikhathi zathenjiswa ukuyithola kodwa izolo zangayitholiswa imvumo. Intatheli zindaba uMandla Chuma uyasola okwenziwe ngabezanu PF.
Ngitokwalela kwentatheli zindaba ukuthi nizikhave conference yezanu PF kuyinto engalunganga njalo ebuyisela isizwe emuva. Lapho sikhangele ukuhanjiswa kwembiko, masikhangele izanu PF libandla elibusayo okusho ukuthi konke okwenzakala kuzanu PF kulokuthinta impilo kazulu.
Umnumzana Benny Moyo isakhamuzi sakobulawayo uvumelane lo Chuma.
Media ezinqatshelwa ukungena kulo mhlangano yasethusa yasimangalisa andithi uhulumende lomthetho owe access to information.
Isikhulumi samapholisa iZimbabwe Republic Police uInspector Paul Nyathi ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo emhlanganweni wokuhlaziya ubudlelwano bamapholisa lentatheli izindaba laye usole ukuvinjwa kokufakelwa imigoqo kwentatheli izindaba.
Sihambe siyoenza interaction kumbe engagement la mabandla ahlanganisela Ministry of Information, Publicity and Broadcast Services, ahlanganisela ama political parties ukuthi nxa ama journalists besebenza kumele bananze i-media freedom of expression, kumele bananze i-safety and security nxa ama journalists besebenza.
Umqondiswa wezokwethulwa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Farai Marapira uchaze ukuba yena ebevumile akasakwazi ukuthi abezomvikela bavimbe njani ukusebenza kwe-VOA.
I've been so busy, I have not found out if the names were removed or there was a mistake in handling of the papers. As soon as I find out, I'll let you know. But I don't think it was removed per se, because we are finding out that some papers were mishandled. I think with the pressure, people were misplacing things.
Umqondiso hlangothi olwefazi umnumzana Kudakwashe Musanka laye uya kusola ukuvinjwa kwe-VOA ukuthapha izindaba ngalomhlangano.
Mangile, but ukumangala kwami akusoze kungithole ndawo ngoba angikabi kwazi isizathu esiqakathekileyo sokubana why bebhalele i-VOA yona isebenza kakuhle kangaka. So kuyamele ukuthi lami ngidingidise sibili sekwazi ukuthi isizathu sokubana i-Voice of America iyalelwe ngesani.
Obona ngamalungelo entatheli izindaba emisa Zimbabwe unkosazana Helen Sithole usola isenzo sezanu PF ekhuthaza ukuthi intatheli izindaba ziphathwe ngokulinganayo.
Thina njengabe emisa asiphathekanga kuhle ngesenzakalo esehlele intatheli lezindaba uAnastasia Ndlovu loKhuzai Musengi sithanda ukucebisa iziphathamandla ukuba zikhuthaze njalo ziphathe ngokulinganayo intatheli izindaba njalo ungabi lokubandlulula kuzo intatheli izindaba njengokutsho kwesisekelo selizwe iconstitution yeZimbabwe.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli izindaba ezigoqela omisa imaz iVMCZ lezinye lazo zikhiphe imibiko yokusola inyathelo elithethwe iZANU-PF lokwenqabela ukusebenza kwentatheli izindaba ezizimeleyo kulumhlangano zisithi lokhu kwephula amalungelo azo akusahluko 61 lo 62 sesisekelo sombuso. Ingcwethi zomsebenzi okwethulwa kwezindaba zithi ibandla elibusayo aliqalisi ukwenqabela intatheli izindaba ekuqhubeni umsebenzi ngoba ngeviki edluleyo licitshise ezinye zazo izithombe zikamsekeli kamongameli esiwa. Ngoncabakazi uhulumende walela imvumo intatheli izindaba ze-VOA ebezisuka eMelika ukuzothapha izindaba zokhetho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Liqhubekela phambili liqansa inani labantu ababulawa lokutholakala belomkhuhlane wesihudo se-cholera eZimbabwe. Ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko othi izolo kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lanye abahlolwe batholakala bele-cholera yabulala oyedwa. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Liqhubeka liqansa inani labantu ababulawa ngumkhuhlane wesihudo se-cholera eZimbabwe. Ugatsha lwezempilakahle lukhuphe imbiko ethi izolo ilizwe lithole abantu abangamachumi ayisikhombisa lanye 71 belomkhuhlane lo wabulala oyedwa. Indawo yasemaphandleni aweBuera yiyo elenani eliphezulu labantu abatholakala belomkhuhlane abangamachumi phose amathathu 27 zabantu. Ingcitshi zezempilakahle zikhuthaza uhulumende ukuthi kumele ethule iziqondiso ezikhomba ukuthi lomkhuhlane usuyingozi elizweni, i-national disaster. Ingcitshi kwezempilakahle zithi uhulumende kumele athathe njalo amanyathelo okuthi abantu bathole lula amanzi ahlanzekileyo. Enye yalezi ngcitshi uDokotela Michael Ncube osebenza esibhedlela seParenyathwa esiseHarare uthi uhulumende kumele abone ukuba kuyalungiswa udubo lwamanzi.
Isifo se-cholera sesihluphile ndawo zonke edorobheni lasemakhaya. Ukuthi kube ngcono uhulumende enganceda abantu ebanike amanzi engabancitshi. Kungaba ngcono sibili ukuthi i-cholera yangkhona ingagcini isibamba wonke umuntu eyabe khona eyabe semaduzaneni. Ngoba indaba leyi iyamanzi, kumele amanzi ebekhona ukuthi i-cholera ingagcwali indawo yonke.
Lokhu kusekelwe ngomunye udokotela osebenza esibhedlela seSalimgabe eHarare.
I-cholera ibangelwa ngokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo. Lapha edorobheni leHarare siyabona sobala ukuthi amanzi ahlanzekileyo ayaswelakala. Izakhamizi zeHarare zisuka ziyodinga amanzi kuma-unsuction sources. Lawa amanzi awulamanzi abengcolile engahlanzekanga. Yikho kusuka kubangela i-cholera.
Kuneziqinti ezingamachumi amane lanye 41 elizweni lonke ezaziwa ukuba zilabantu asebehlolwe batholakala belomkhuhlane wesihudo se-cholera. Sikhuluma nje elizweni lonke jikelele i-cholera isibulele abantu abaphezu kwekhulu 120 ukuthi asebehlolwe batholakala belayo. Lokhu yaqhamukayo sezinkulungwane phose eziyisithupha 5,677. Ngimele i-227 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ibutho le-Israel selilamalanga amabili lingene eGaza kulandela ukubhomba kwalo likhatshana. Impile eqale mhla ka-7 Mfumfu yabulalisa abantu abayinkulungwane lamakhulu amane 1,400 e-Israel, njalo sekufe abanye abedlula inkulungwane ezisikhombisa 7,000 e-Gaza. Ekuhlaziyeni lolu daba, iStudio 7 ixoxa lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibhethu likaZulu, uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Baye afa abantu abangalaxala ama-Israelites lama-Palestine. Kuyinto ebuhlungu engikholwa ukuthi izizwe ezithi zinezabantu abakhonzayo uma sezichitha igazi, ikanti abantu bebeyahlala phansi bexoxisane bedinga indlela yokuthi kungalungisiswa njani. Njengabantu akukho okulungiswa ngokuchithwa kwegazi, kudazi ukubana ngabe bayaxoxisana bephilisana. Nanti bangomakhelwane, singabantu banye abamhlophe labansundu. So kuyaqakatheka ukuthi kwangkona abantu bexoxisane behlalisane kuhlonitshwane.
Indaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngesikhathi esinje kungaphathiswa njani ukuthi amalungelo abantu aqhubekele phambili elondolozwa laloba kulokulwisana?
Okudanisa kakhulu yikubana umhlaba uhlezi uthule ugoce izandla inokuthi bebabize letafuleni bethi bantu akunagazi lomuntu, ingabe umhlobo bani, ingabe ulenkolo bani okuze lichitheke. Mbona ngazathi izizwe ezinye lamanye amazwe kuze ukuthi ngabe bakhuthaza idayalogu, i-United Nations ngabe iyangenela imese lokuyana ukuchitheka kwegazi okwenzakala ePalestine le-Israel.
Yes, sikhangele eZimbabwe ebelithengiselana le-Israel. Siyabona lapha ukuthi iZimbabwe iyabithumela abantu besiyafunda ezokulima khona ngale, kwesinye isikhathi ithenga imitshina yokuthelezela lokunye. Lokhu ubona ukuthi kuza kwenza njani, kuza letha ubunzima obunganani eZimbabwe?
IZimbabwe lilizwe lisebunzimeni. Ilizwe lisebunzimeni ikakhulu abantu uningi lwabantu. Khona ukuthengiselana kweZimbabwe le-Israel yebo bekujabulisa labo abanoluntu abalutshwane abaphezulu abanezihlalo abazi-abhuzayo ezobukhokheli labo sebezadubeka. And bona uma bedubeka, udubo lwakhona lushisela emuntwini ophansi ongumyanga osemakhaya lapha nalapha.
Umbono wenu ngokungaphathisa ukuthi kuqedwe limpi kungenziwa njani?
Khangeleli ukuthi ngabe i-United Nations iyangenela ngenhlanganiso ezijiyeneyo ezikhulumisana ngokuthi ngabe into zonke akazilungiswa ngodlakela kodwa ezilungiswa ngama-peaceful means.
Lo ube ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibhethu likaZulu, uMnumzana Mbuso Fuzwayo, exoxa leStudio 7 ekobulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Injongo yokuphathisa izakhamizi ngenhlelo abafisa zenziwe ukuzivikela lapho sekuqhamuke ukufuthelana phakathi kwazo lenyanga.
Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwezemvelo World Wildlife Fund for Nature namhlanje igcive umhlangano wayo lenkokheli yengatsha zikahulumende leyo mdabu emangweni wewange leBhinga. Lo mhlangano ujonge ukuphuma lamacebo angasiza abakhelane lezihonqo zenyamazana zendle ngemva kokulahlekelwa yimpilo kwabantu, izifuyo, amabele, abanye bechiywa bekhubazekile. Unokuthi abadlamini usipha lolu daba.
Injongo yokuphathisa izakhamizi ngenhlelo abafisa zenziwe ukuzivikela lapho sekuqhamuke ukufuthelana phakathi kwazo lenyamazana ngasikhathi sinye lezo ndlela zivikela lokulondoloza imvelo phansi kwendikimba ethi Nature Based Solutions. Umqondisi wohlelo lolu ekuhlangothi olwe agroecology eWWF umnumzana Hlengani Dube uthi baqoxe abomdabu ukuba bezwe kibo inhlupho abahlangana nazo ngezemvelo ezigoqela inyamazana izihlahla lokulondolozwa amaxhaphozi.
Sesifisayo ukuthi sikwenze ukuthi umama labanye nje tenezithi basebe yibathe sokhayela imizi ekhona lapha emakhaya ukuthi bebe khona nxa sezama ukuvuselela izinto lezi, nxa sezama ukuvuselela imiganga, sezama ukuvuselela amaxhaphozi, sezama ukuvuselela nalapho abahlala khona emakhaya ngendlela zokuhlanyela izihlahla.
Inkokheli zomdabu ebezikulo umhlangano zamukele ngenjabulo loluhlelo kodwa zilesicelo sokuthi nxa kuvuma inhlanganiso le iqale ngokubiya izihonqo zasendle besithi ngonje imikhuhlane phakathi kwezifuyo lenyamazana zendle isibhashile kungenxa yokudlelana kanye lokunathelana phakathi kwabantu lezinyamazana lezi emachibini. Induna uSinamagonde weBhinga uthi phezu kwemikhuhlane le basengcupheni njalo yokulwisana lenyamazana labantu athi lokhu kubangelwa njalo yikukhuphuka ngesikhathi sinye kwenani labantu lenyamazana.
Abantu kumele bezuze amanzi esayidini yazo, inyamazana zibe namanzi esayidini yazo, then kube lefence ezayihlukanisa inyamazana labantu. Kathesi amabhawunda zongamabhawunda yokupela inyamazana ingacabanga ukuyale iyahamba, umuntu acabanga ukuyale uyahamba. Yikho libona imikhuhlane ezifuyeni iminingi.
Olibamba lenduna umvuthu umnumzana Bishop Matata Sibanda laye ukhala ngokulwisana lokhu ethi indlovu impisi kanye lezilwane zibathwalele ubhulo.
Yena usifika ndawonye lo olintoyoni sokusithi zona ngazihlala le lathi ifikelele, so noma ulima uyazibuza ukuthi ngizavuna yini, uyakuvuma usuvunile ma ungakavuna suvuna.
USibanda uthi lokusabela kwabelusi bazo abeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kuntengentenge nje.
Esikhathini esiningi bathi befika sekonakele, ungazubiza ukuthi buyangikhathesi usesikhathathani lamuthi. Esikhathini esiningi awusipho lukhulu ngaphandle kokuthi ngabe bakhona esesihlala labo xa kulizini bazibayisuka sezivuna lapho lapho.
Umnumzana Xolelani Ncube obona ngezemvelo esekhansilini yeWange Rural District Council uthi abahlali abangcelezelane lesihonqo seWange National Park bathwele nzima ngokuhlala bedlelwa izifuyo, izilimo kanye lokunatha amanzi angahlanzekanga abawanathisana lenyamazana lezi. Uthi kunje ngobukhulu besihonqo lesi asila ngitsho umfula, ngakho inyamazana zichapha zisiyanatha emfuleni yabodeka gwayi matetsi okuyikho okumemethekisa imikhuhlane.
Nyathi izinyamazana ezinjalo ziyemkhuhlane ezivele zila eziyithwele yofoot and mouth labo bani bani, so sokusenza interaction njani sisiba even intense in terms of ama zoonotics ngesilungu, ukuthi imkhuhlane ebamba abantu phinde ibambe lezinyamazana leyana iqine sisimemetheka kakhulu.
Omunye njalo umqondisi wezemvelo kuhlangothi lwe-Environmental Management Agency uNkosikazi Chipho Zuze uthi phezu kwalokhu bafisa uhlelo lolu lukhangele ezokuvuselelwa komganga.
Kuletha inhlupho ezifana lokungcoliswa komkhathi. So ihlelo ezilokwenza ngokuthi umkhathi uhlambululwe lakho siyakukhuthaza.
Kodwa abe ema bathi inkokheli zomdabu kumele zidlale indima enkulu ukuze uhlelo lolu luphumelele ngokugweba laba abephula imithetho yokulondoloza ezigabeni abazimeleyo okufana lokutshisa umganga, ukugamula amahlayana izihlahla kanye lokubhidlizwa incingo zesihonqo. Abe-WWF bathi uhlelo lolu lusazodluliselwa kuzakhamizi zezigaba lezo lazo zethule azo imibono qede besungule uhlelo lolu oluzaqhutshwa kweminyaka emithathu. Lokhu bakwenza bebambisane lohlangothi lweCanadian International. Ngimele Studio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo wechibilika uJeffrey Moyo odume ngegama lokuthi JM Sound. Yena ke udabuka eKezi esigabeni seMathabeleland South. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Wapinde futhi yena wamhlelela impilo azoyiphila kulo mhlaba esiphila kuwo bantu abami ngicela ngiyesele.
umdumo wethibilika abanye bathi irumba uculwa kakhulu etsholotsho laseplamsi kodwa uJM Sounds uthi ke ikhezi niyeke isalelelayo asizwe imbali yakhe ngamafitshane.
Ibizo nguJeffrey Moyo, ngizalwa endaweni yaseGalawupa ekhezi emathebeleleni south ngaphansi kwenduna uMalapha. Ukucula ngiqale ngomnyaka ka-2010.
Selamadalathi ambala uJM Sounds. Wona umculo wako uthiwa yini?
Umculo wami irumba. Amadalathi asemu 5 kuhlanganele nama collaborations. Ukubhala izingoma ngiyazibhalela. Akukho lapho engithola khona usizo.
Samzingelwe kutuku nemindibo. Sampila njengenyamazana manje. Bimba, bimba, wethu sinami, sampaba yezamo.
Abaculi abakwenza wathanda ukucula njalo kwamanje usebenza nabo bani?
NguMartini Sibanda owendolwane Super Sounds. Yes, ngangumlandeli wendolwane kodwa ke eqinisweni mase ngikubeka nje kusibathiye ngingumlandeli kaMartini. Umuntu engisebenzisana naye kakhulu emculweni uLawrence ongumntaka antwami yindoda esiclose kakhulu. Bese kuthi nomunye umfana nje omncane wasetsholotsho from Mthokozo Sindlovu. Then abanye nje siyahlangana ngalokho siyabe sihlangana ngakho siphinde sisuka siyehlangana futhi mase sidingayo.
Jena abalaleli ukuthi umculo wakho bangawuthola ngapi Jeffrey?
Abangangithinta ku 0711706026. Ku YouTube channel sikhona ungathi JM Sounds uyakwazi ukuthi usithole lapho na ku Facebook ekhasini le Facebook siyatholakala futhi nakhona na ku Instagram. Ngiyabonga.
Merci Chibilika ngomdumo we rumba ovela ku JM Sounds. Uye bese la ukuhlela what's up? All the Friday. Mpela sonde ilegini lonke igama lamuyenza Jesus Banda.
JM Sounds.
Lilalele kumsakazo we Studio 7. Live talk namhlanje sikhangela umhlangano omkhulu owezano PF oqale eGweru kanye lokuqhubekela phambili evalelwe kwaye ngumeli wezengeza West edala lephalamende umnumzana Job Skala. Singakehlukanisa ihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owake waba ngumeli wezengeza West edalele phalamende umnumzana Job Skala owebandla liphikisayo ele TRC uzaqhubekela phambili elokhu evalelwe ngemva kokwalelwa isicelo sokulahlwa kwecala lakhe. Uhulumende ukhuthaza ukutholisa abantu amanzi ahlanzekileyo ngemva kombiko othi izolo kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lanye abahlole batholakala bele cholera yabulala oyedwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.